I-command agriculture singathi zinganekwane ngoba sesike sadlula kilo. If uyakhumbula ngabo 2004, I think 4, 5, 6, kuke kwaba khona uhlelo lapho besokungena khona i-reserve bank, kuphinde kube ne-army, kube kuthiwa yiyo ezoncedisa abantu ukulima. Yinto nje sesike sadlula ngayo, kushuthi nje umuntu ungene phakathi kwe-filing cabinet, wadobha iphepha elidala wathi no makwenziwe manje.
Khona vele kwenziwa njani?
Indlela okwenziwa ngakhona, angithi ukhumbule ukuthi uhulumende phela uyanceda abantu ngenhlanyelo la nge-fertilizer, kwezinye indawo uyanceda ngama-tractor, aphinde encede futhi ngabo into zokuvuna and so forth. Now, Mark sends you command agriculture, kusho ukuthi kuyafika ensimini kankomo, kuthiwe enkomo wena, siza kunikeza inhlanyelo ye-2 hectares, kodwa inhlanyelo awuyiphiwe esandleni. Kuza kuya abantu bezokulimela, behlanyele leyo 2 hectares, to make sure ukuthi ngempela kwenzakele, yikho kuthiwa i-command. Ngamanye amagama, awuzilawuleli wena ukuthi no mina ngizahlanyela ngesikhathi esingaka. Yonke into iyahlelwa njalo yenziwa nguhulumende, yiyo kuthiwa i-command agriculture leyo.
Kanti pho manje nxa uhulumende yena ekusithi kwenziwe lokhu kukhanya kwehlula kwamanye amazwe, kungakutshengisani khona?
Awehlulanga even kwamanye amazwe, wehlula kwelakithi ngoba sesadlula khona. Ngithi bekulo Operation Maguta, ngiyo obeyi-command agriculture, sesadlula khona. Ithi ngubeke ngalindlela mfowethu, umsebenzi wokulima fanele wenziwe ngabalimi. Uhulumende akanayo ibhizinisi yokuthi azongilimela kwelami plaza, azongihlanyelela.